So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 26 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uZulu wesigaba seMathebeleland uthi uzoyicela isivuthiwe indaba yokuphathiswa ngokulumende ngenhlelo zamanzi eziphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo.
Uyakwazi ukuthi iMathebeleland ayimboni njengomuntu olusizo kubo kulandela irole yakhe kumbe indima yakhe ayidlala ngesikhathi sombhuqazwe.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni ngesikhathi sokuhlatshwe abantu abedlula 10,107 ijekiseni yokuvimba leli gciwane.
I-vaccination bekhona ilande ukuzosiza impilo zethu njengobulawayo njengeZimbabwe and njengomhlaba wonke jikelele.
Ukucwayisisa kwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi abezempilakahle abaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba abayithembi lijekiseni evela kwele China.
Kuselo msebenzi omkhulu uhulumende kumele aqinise abantu amadolo abenze bawukhuthalele bakukhuthalele ukuhlatshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wesigaba seMathebeleland uthi uzoyicela isivuthiwe indaba yokuphathiswa ngohulumende ngenhlelo zamanzi eziphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Umnangagwa uthe idamu legwayi Shangani elizaphathisa idolobho lakobulawayo ngamanzi lizaphela ukwakhiwa lumnyaka. Uthe leli nyathelo ngelakuqala kuhlelo lokuletha amanzi omfula uZambezi kobulawayo okuhlala kulodubo lokusilela kwamanzi. Kodwa sokulesikhathi kukhulunywa ngenhlelo lezi osekuthiye izakhamizi zesigaba zesithi zizakholwa ngokubona. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo saqala ngokumbuza ukuthi udaba lwamanzi kaZambezi luhlala lukhulunywa sokuzaba lukhetho kodwa kathesi ukhetho lukhatshana. Nangu uMnangagwa ukhuluma ngalo.
Kuliqiniso ukuthi u-Emmerson Mnangagwa udinga i-political relevance eMathebeleland ngokuyafika kwakhe enyama yendlovu. Kungakhathalekile ukuthi asosikhathi sama-elections kodwa-ke uyakwazi ukuthi iMathebeleland ayimboni njengomuntu olusizo kubo kulandela irole yakhe kumbe indima yakhe ayidlala ngesikhathi sombhuqazwe. Kungakho-ke sizambona ephitsheka esengumuntu ofuna ukuhlala eseMathebeleland kodwa singakhohlwa ukuthi ngabo-1984 esendaweni yaseLupane nguye owayekhulume wathi abantu beMathebeleland bangamawu bafuna i-DTT. Ngelanga elalandelayo kwavuka kuswelakala abantu abafika 55 esiwale eLupane. Nguye lomuntu owayefuna ukuqeda abantu beMathebeleland ngombhuqazwe iGugurawundi. Namhlanje simbona esechoba-choba esiza ngapha, hayi ngoba uyabathanda abantu beMathebeleland kodwa ngenxa yokuthi udinga ukuthi abantu bemthande. Ezenze ngani yena? Yena ungumuntu olungileyo, ngesilungu sithi ungumuntu lwana who is shedding crocodile tears ebantwini baseMathebeleland.
Uhlelo oluyilo olufunwa nguZulu wesigaba seMandebeleni oweMathebeleland Zambezi Water Project kukhanya kabafuni ukuthi baluqonde, babe bebhoda besiya gebha izikotsho. Uthini wena ngalokho?
Kuyadanisa ukuthi iMathebeleland Zambezi Water Trust yiyo kuphela ngathi isolution ku-problem yamanzi eMathebeleland. Hhayi eMathebeleland kuphela kodwa ebeza ebizanceda lokuthi izwe leZimbabwe lithuthuke, ngoba ukuthuthuka kwayiMathebeleland bekusitsho ukuthi layo iZimbabwe izothuthuka. Kodwa-ke sibabona u-Emmerson Mnangagwa lehulumende yakhe ZANU-P F uhlelo lokuthi iMathebeleland Zambezi Water Trust iphakanyiswe belucikela phansi. Sibabona bebhoda belungisa izikotsho lezi ezingaso permanent solution yama problem yemathebeleland. Ngokunjalo uEmerson Mnangagwa esingakutsho ukuthi kakho serious ngokuthi uhlupho lolu alulungise, kodwa ungumuntu lwana engathi mina uyadlala ipolitiki ngempilo zabantu bemathebeleland. Sizananzelela ukuthi amanzi ayimpilo, kusitsho ukuthi kuselakala kwamanzi kwemathebeleland kutsho ukuthi uMnangagwa leZANU-PF yakhe bangabantu abacikela impilo yabantu emathebeleland phansi, becikela ama-projects wonke emathebeleland phansi. Uzananzelela ukuthi akula investor ongafuna ukuzo-investa endaweni engelamanzi. Ngokunjalo kusitsho ukuthi iBulawayo nxa yayithethe njengendawo okuthiwa yi-industrial hub lezinye indawo zemkhonweni emathebeleland ukuthi umele ziphakame nxa kungatholakala amanzi, kutsho ukuthi iZANU-PF government ekhokhelwa ngu-Emerson Mnangagwa ayilaso isifiso sokuthi uBulawayo aphumelele, imathebeleland iphumelele ngenxa yokuthi le solution eyimathebeleland Zambezi Water Trust or project iphumelele. Yena ufisa ukuthi abantu bakithi behlale bedubeka, behlale bebaholela ukudla njengabantwana benyoni. Sinanzelela ukuthi nxa amanzi engasuswa kuZambezi, imathebeleland izaphakama kakhulu, abantu bekwanise ukuzilimela, baziphilise langama-irrigation langakho konke.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamachumi amathathu lane 34 sebehlasele ligciwane le-coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebehlaselwe leli gciwane selokhu laqhamuka nyakenye sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 35,994. Labulala bedlula inkulungwane eyodwa 1458. Ukansila Sinikiwe Mutanda oka ward 10 eNtumbane kwaBulawayo, njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kukansili yakwaBulawayo, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19, njalo behlabe ijekiseni ithuba lingafika.
Bulawayo and maybe as the city fathers and the committee siphatheka in terms of ukuthi i-health committee iyo spearheada i-health department ye-council ukuthi kubone ukuthi abantu i-program leyi ihamba ngendlela in terms from kuqalisa ukugcina ama-injections kusiywa ku-strategy ukuthi abaqalayo ukuhlatshwa i-vaccination yakhona ngobani, like the health workers kusehla kubuya phansi. As ama councillors silama task force committees afonywayo ngendaba yama ye COVID yona leyo, okungangokuthi kulama awareness aqhutshwayo ukuthi abantu beziphathe njani during this pandemic eye COVID-19. And also kathesi also kukhona abantu sebeqalisile ukugukuzela lokunikezwa ama awareness ngokuthi sebe ama vaccine lawa asekhona asezaba khona ukuthi ayehle ayebantwini. So as councillors sihambisa nje imbiko eyehlukeneyo, sisebenza lamanye ama committees esilawo, like I said ama task force committees akhona wonke ama wards wongu 29. So sibambisana nje from ku health department kanye le lama councillors wonke jikelela ko i council.
Sikhuluma nje esingathi yiwo umbiko omqoka kumbe izixwayiso ezimqoka elizithulela abantu yiziphi?
Okay, kathesi indaba ezimqoka esikhuluma ngazo in terms of umkhuhlane lo esikhuluma ngawo, sigqugquzela abantu ukuthi bagqoke ama mask abo. They have to put their mask properly, bawagqoke kuhle, hayi ukuthi bawagqoke halfway. Observe social distance and also nokuthi benanzelele ukuthi ama gatherings wona lawa lokhu engavunyelwa ukugeza izandla khona, lokho sele sikugqugquzela esikhathini esiningi. kathesi sasihlanganisa lokuthi ma ama-injections lawa esebuya esisiya ebantwini siyazi ukuthi kulezinto eziningi ezikhulunywayo through social media positive things lezinye ezinegative. So abantu sibakhuthaza ukuthi abantu kabathathe lokuthi bazilungiselele ukuthi nxa sokubuya kibo ukuthi bezohlatshwa abantu bengethuki bangabi lama-negative thoughts but babekwazi ukuthi i-vaccination le khona ilande ukuzosiza impilo zethu njengobulawayo njengeZimbabwe and njengomhlaba wonke jikelele.
Alo, Councillor Sinikiwe Mutanda, oka ward 10 eNtumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kuli kansili. Ubexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Uhlelo lokuhlaba abezempila kahle ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 oluqale ngomvulo luyaqhubeka elizweni jikelele kodwa abalutshwana abahlabisayo. Kusiyafika izolo kulabantu abazinkulungwane ezedlula ithumi 11,007 kuphela kade sebehlatshiwe ijekiseni le-China elenkampani ye-Sinopharm. Ukucwayisiswa kwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi abezempila kahle laba abasukumeli phezulu ngoba besithi abayithembi ijekiseni ephiwa eleZimbabwe ngeleChina. Lokhu kufakazwe inhlanganiso emela abongi iZimbabwe Nurses Association izolo. Kodwa uhulumende uthi ijekiseni le ayilangozi ebantwini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso elumukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube, yena othi ukungafuni kwabezempilakahle ukuhlatshwa kwenza umthwalo wokukhanga uZulu ukuthi laye ahlatshwe ube nzima.
Kabaka sukumi ngobunenga abantu balutshwana bafuna ukuba ngabaqali besiziba ikakhulu ngoba kungacacanga kahle ukuqina kwalo umuthi kuselo msebenzi omkhulu uhulumende kumele aqinise abantu amadolo abenze bakukhuthalele ukuhlatshwa ngokuveza kahle ukuthi kambe ulamandla angakanani uvikele kokungakanani awulimazi uyaphilisa. Kusadinge ukuthi kufundiswe kakhulu kusuka kuba bezempilo kwehle kuze kufinyelele kuZulu ngokuba nqabo nabe madolonzima kuza kwenza ukuthi bonke abantu babe madolonzima bawuthathe ngemva kwesikhathi kumbe bagcine bengawuthathanga lo muthi. Kungavele kube madolonzima abezempila kahle babe yibo abadonsa nzima abangakhuthalelanga ukuyahlatshwa kuza kwenza ukuthi uZulu ngobunengi akwesabe umuthi akwesabe ukuhlatshwa kanti kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe vele. Ukufundisana kuzamele kwenziwe kube kukhulu kungangabi yilo muthi kube ngomunye kumbe lwana kodwa uhlatshwa kumele abantu bahlatshwe ukuze basile ukuze baphephe kuqakathekile khona lokho. Kodwa ke nxa ngabe abezempila kahle bengakhuthali kuza kwenza ukuthi labantu ngobunengi babo babe madolozela.
Kuyini uhulumende amele akwenze?
Uhulumende kudingakala ukuthi aphume emahofisini ayefundisa ayekhuthaza abantu aveze futhi i-information yonke abantu abayidingayo ukuba basuthiseke ukuthi umuthi le uphephile kawusoze ubalimaze aveze ukuthi lapho sokwasetshenziswa khona usebenze kuhle kungakanani abantu bavikele kokungakanani abantu ngoba baza kwesaba kungaba sengathi yibo asebeyindawo yokuthi kuhlolelwe ukuthi uyasebenza kumba usebenzi lo muthi. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi aphume emahofisini akhuthaze abantu abezempila kahle labo bonke abantu abathatha lo muthi loZulu ukuthi umuthi uphephile, umuthi usefu, umuthi usengasetshenziswa ngabantu bangalimali kodwa bavikeleke. Nxa engasakwenzanga khona lokho bahlale bagoqa izandla emahofisini abantu asoze bawusebenzise lo muthi bazahlala i-COVID-19 igcine iqedile isizwe sonke. Kuqakathekile ukuthi uhulumende aveze information yonke ezancedisa ukuthi abantu bazwisise ukuthi kumele bahlatshwe njalo ukuthi umuthi lusefu okungakanani.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Oh. Oh. Oh.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC.
Oba manje ke sikhangela isiphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngezemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Priscilla Musia Irambu Imushonga uthi izikolo ezakhweza imbadalo ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kuzamele zijeziswe. Iphephandaba leDaily News lithi imuli kasomabhizimusi wabhubha nyakenye ngengozi yemota uGenius Kadungure wazakala ngelokuthi Jinimbi isifuna ukuthi kucitshwe iwheel yakhe elotshwe ukuthi kulomuntu omele athole enye yezimota zakhe ezidulayo. Imuli kaJinimbi ithi ifuna njalo igqwetha eliphethe umsebenzi lo unkosikazi Patricia Darangwa angazaba nguye omela imuli. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sakubonani mthwakazi omuhle, sakubonani mthwakazi omuhle. Hayi, ngithanda ukubonga isipho sempilo emaqhawe namaqhawekazi. Mina ngisuka ke ngidideke kakhulu, ngibe sengiyibuza ukuthi kathi umthwakazi kwangena silwane bani, kwakhalanyonini kule khaya. Siyabonga sibe sesikuthi nakwesinye isikhathi sesithi inkosi yethu maduna kayiphumule ngokuthula. Mina ke ngokwazi kwami kuyangijabulisa kakhulu ukuthi ubaba maduna ayobekwa lapho kufanele abekwe khona. Njalo thina sisizwe sikamthwakazi kufanele siyibambele into yethu. Ngiphende ngisole ke bona labo futhi abantu abaphethe umthwakazi. Nihlala likhala ngempumalanga lithi impumalanga yalicindezela. Masokufika izikhathi sokuthi zokuthi kumele amaqhawe phinda linikeze intambo bona laba abantu abasihlukumezayo. Angibandlululi bantu kodwa ngisuka ngidide ngingazi ukuthi bantu bakamthwakazi nime kuphi. Ubaba maduna sephumule ngokuthula, kuyangijabulisa ngokube kwendaweni eqondile laphe aba ayilikhalele ukuthi abekwe khona kubo heroes. Mina bekungasimbona omuhle kakhulu ngoba inkosi kamthwakazi bekufanele abekwe komthwakazi. Ukungathandwa kwethu njengomthwakazi awuqalanga namhlanje, nokungakhulunywa kahle njengomthwakazi awuqalanga namhlanje. So mthwakazi asiphakameni simini ngeenyawo sifuna ukuyimela sizenzele into zethu. Nala ama-vaccine engizwa abantu bonke bathi bayabonga, angazi ukuthi nibonga ini ngoba ekugcineni yikho napha enizofa khona liphele lonke du. Ningagijimela ukubonga into eningayazi, into yokuphiwa eyamahala. Sinjengomthwakazi asingagqugquzela abantu ukuthi bathathe lezi zinto zamahala baphinde bajove la abantu ekubeni umongameli bathi ujoviwe angabonakalanga public. Ujoviwa kanjani angabonakalanga public ube sokuphiwa abantu abajove? Singumthwakazi asimini ukugijimela izinto esingazazi. Sistrong, siyakwazi ukuyinqoba lento. Siyakwazi ukuyinqoba lento. Asifutheni senze yonke into esemandleni ukuthi sizivikele. Bathi umuntu ushona ngoba isikhathi sesifikile, masingakafika ngeke akwazi ukushona umuntu. Yonke into eyenzakala yintando kaNkulunkulu maqhawe. Ngibe sengibonga nomkhokheli we-MRP umqondisi moyo, uPresident. Qhubeka qhawe lami. Ibambe injalo ishisa.
Sibingelele msakazi, sibingelele impela, sibingelele nonke nje ngomsenzeni wenzayo. Sinenkinga thina kulo lonke jikelele esizweni samaThebelele nje singumthwakazi. Nenkinga enkulu kabi, abafowethu basuka batabalaze ekhaya bengaqashwa, kodwa befundile abaningi bazama ukuya eGoli ngoba kunendlela yokuthi abantu abaqashwe. So sebeyizamela eGoli befike bethenga iy'moto zabo-ke manje ukuthi bekhona ukuyiphilisa ney'ngane zabo bekwazi ukudla izwe lonke beshole vele South Africa bephinde bebheke kwelakithi ekhaya. Kodwa ke ugcineni imoto asaphumi manje zivaliwe. Kodwa masithanda ukubuka siibhekisisa leyo ndaba iyasihlukumeza kakhulu ngoba imoto zigijima ziyehla ziyesishoneni le ziyahamba. Ngoba abafowethu abanye esiphila nabo esiphambisane bahamba impela ababheka ngapha endaweni zesishoneni. Kodwa kwelakithi ngapha ziyavala imoto ziyabanjwa. Siyakhathazeka kakhulu ngohulumeni okwenzayo ukuthi kade yini umsebenzi wakhe. Mangabe sicekela ngoba manje uzivusela amanxeba mangabe esithathela amandla ethu ukuthi manje sikwazi ukuyisebenzela. Uyibuhlungu lento le uyibhekisise emsakazi kakhulukazi. Siyacela kwelakithi ngoba masibuka kusukusela zonke indawo zetsholojo. Thina siphila ngendlela yethu siyisebenza kodwa ekugcineni uhulumeni uyazivalela amathuba ethu kumanje. Imoto uyajabula uma kufanele zithathwe ngoba uyakwazi ukuthi akusona isizwe sakhe. Asizame ukusidedela siyibuseke thina ngokwethu singumphakazi. Siyakhathala ke manje ngoba uzivusela amanxeba into eyenzeka kodwa singafuni ukuthi siyicabangisise leyo ndawo.
Salibonani basakazi bami beStudio 7 njani lapho elikhona. Hayi siyaphila ngikhulu ukopa lo okhulumayo ngilapha kwele South Africa. Basakazi bami mina into engayisho ukuthi abantu abangafoswa ukuthi bayothatha lo mjovo ngoba oqala la injection la ama vaccine lawo atestwanga lapha suka khona. Lapha eAfrica aze kuma trial lingafanisi futhi imjovo ukuthi ngoba eSouth Africa ivaccine ekhona ileya kuJohnson and Johnson iyo futhi ethethwe ngubani nguRamaphosa. So uRamaphosa ejove ngaleya kuJohnson and Johnson akusho ukuthi iyo futhi esebenza eZimbabwe. So le mebhasi South Africa bengabe sebe research baqeda ngayo yingakho abantu sebeyithatha. But nakhona lapha eSouth Africa abavumi futhi ukuyithatha yona le abanye. Amanesi abanye laba ihlangano emele amanesi ithe bathi bona angeke baze bayithathe nanoma bebaqeqesha ukuthi bakwazi ukujova abantu kodwa bona angeke baze bayithathe lelo khuzanini le vaccine ngoba kukhona okade kumele kwenziwa okungahlanganiyo ngale vaccine. So abantu abangafoswa ukuthatha le vaccine lasekhaya lakho mina ngathi bengafoswa ngoba eyasekhaya ivele eChina eyalapha eSouth Africa ivela kuphi angazi. Johnson and Johnson umseBritain umbiseAmerica kumbikuphi kodwa okukhona ukuthi lama vaccine awafani and lapha aze kuma trial especially yona le eSouth Africa. That is why bethi umuntu kuyajova amavolontiya umuntu ovolontiya ukuthi ayithathe uzoyithatha. So akungaphoqelela ukuthi umuntu akavolontiya ukuthi ayithathe. Umuntu akube yisinqumo sakhe ngoba uma ingareacta kubi emzimbeni wakhe kuzolimaza umzimba wakhe lokho angeke ulimaze umzimba womunye umuntu ekubeni yena ephoqelele ukuthi ayithathe le vaccine. Ngiyabonga ngokukhulu kopa lo.
Ama-president a-writer, ama-president alengqondo, ama-president acabangela impilo zabantu ubabhizi bacabanga ngalo mkhuhlane. Kodwa bezana uPF bazicabangela ukuganga nje labafazi babantu njengale nto le abayenzayo le umuhadi la. Ama-president alengqondo abantu bacabanga nzima usuku lemini. Laba abezana uPF bagijimela ukuvala ilizwe beqamba amanga kodwa yesivikile abantu sivikile abantu buka umuhadi ukuthi bayenzayo. Instead ukuthi kube ngabacabanga ngalo mkhuhlane lo kodwa bazicabangela nje abafazi thatha le mali inikezwe abafazi beyidlalisa. Instead ukuthi kube ngayi imali abathengela ngayo ukudla abantu kodwa still bayithatha beyinikeza abafazi. Uvuka kusaza kuthiwa ngabantu abangavusi ilizwe. Angithi abantu bayabona ukuthi imali idliwa njani. Imali yabantu idliwa ngabafazi babantu bezanupf beluthi ilizwe kanje baluthela abafazi. That's why ilizwe liyanuka lithona liziya phansi banoba beyitshontsha benikeza abafazi laba bantu labo. Akusho abantu abafa bavusi ilizwe labo. Awunje ukuthi kukhehleni kaumohadi kukhehleni ngasela amazinyo ngumuntu ongabeza esakhuluma ngendaba zomjoli. Angithi uyabona vele ukuthi le mali ebahlanyisayo bahlanyiswa yimali lawo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbule balaleli lisithumele imilayezo emfitshane lingenzi ibende ukuze senelise ukudlala yonke. Siyabonga. Kwezelimelika ugatsha lwemelika olubona ngezemithi olwe-Food and Drug Administration soluvumele inkampani ye-Johnson and Johnson ukuthi yethule uhlobo lwayo lwejekiseni ye-COVID-19. Lokhu kuzakwenza kube le mithi yokuzivikela kugciwane le-coronavirus emithathu kwelemelika egoqela owe-Pfizer lowe-Moderna. kodwa iJackson yeJohnson and Johnson yona yehlukene lamanye ngoba umuntu uhlatshwa kanye hathi kabili. Sixoxele isalani seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani eSeattle lapho ahlala khona.
Umumo wegcikwane eWashington State ungathi unganeno ngawuzange uze uphihlike kakhulu kakhulu njengakwezindawo mbindawo ezingabo California labo Florida labo labo New York labo New Jersey. Loba nje kuyisi state esaqalisa ukuba legciwane iAmerica yonke igcwane loqala labonakala eWashington State. Ugovernor wahle wathatha amanyathela lokuthi uhlale nanzelele vele ukuthi lithina sihlala ngabona siku stage 4 la ku stage 2 siphenduka sibuyele emuva uyananzelela ukuthi uhlala ekhangela imithetho yakhe vule vala. Kunzima ngendlela abesenza ngayo ukuthi igciwane liphonga uchelesa nje ligcwale njengakwezinye indawo. Mbona ngani imithetho kagovernor iyo encede kakhulu. Hayi kathesi nje liyehla kaliphezulu.
Nxa sikhangele okwenzakalayo kuyathembisa na ukuthi umnyaka useyaphela kuyaba kungasela gciwane le-coronavirus eMelika la.
Umkhuhlane wegciwane leli i-COVID-19 ngumkhuhlane onzima. Angikonthi kulelizwe elingakhuluma lithi lona baza cancela ba cancele by the end of the year kungabe kusaba le vaccine kungabe kusaba le corona even kule vaccine ngenxa ukuthi abantu bayahamba from kulesi sigaba kusiya kulesani sigaba kulelani lizwe kusiya kulelani lizwe njalo siyeza ukuthi engitsho mina ukuthi mbona ngani icorona ingeza kuphele ngitsho ngoba sasisizwa kuthiwa belungisa ivaccine babelungisela omunye umhlobo wegciwane. These days sokuthiwa kulelinye igciwane elingavumiwe naleyo ivaccine ekhona. So uthi imhlobo yamavaccine le ephuma ilokhu isiba khona izaqhubeka siba khona. Kuzathatha isikhathi ukuthi iMelika layo lamanye amazwe babe lelokhuzeni lesibanga sokuthi bathi thina ivirus kayisekho. Hayi ngibona ngani kuzasithatha iminyakana njengoba lapha sikwazi ukuthi bakhona abanye abangafuni ivaccine bakhona abanye abathi bayayesaba njalo sizwa uthiwa even ukuthi ivaccine yangikhona kwamanye imihlobo yamavirus ethutshayo le kayisebenzi ngendlela eyayilungiselela ukuthi isebenze ngayo. Umnyaka uzaphela nje kulokhu kusithi gqoku siba khona but ngibona ngani abantu bazabe sebekhululekile sekungcono kule ndlela abantu abavalelwe ngayo kathesi but ukuthi igciwane lihambe nyanyanya. Hayi angazi ingxenye lizahamba bodwa kambona.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State.
Ngawusumoya wami ubona uhamba lethele ngifuna ngawusumoya wami.
Kwibi uhlelo lolamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. UZulu wesigaba seMatabeleland uthi uzoyicela isivuthiwe indaba yokuphathiswa ngohulumende ngenhlelo zamanzi eziphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo esigabeni lesi. ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ukucwayisisa kwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi abezempila kahle abaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi libe lempela sonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.